tisendaba ku VOA Ndebele.
Umthakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 17 kuzibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, othikitha abalodlakela abazakala ngelokuthi ngamashurugwi babikwa sebefinyelele emadolobheni abalisako obulawayo leHarare.
Ngiyacela sibili kubantu lapha abahlala eKambuzuma noKinza eyayihlunze lapha eduzane ukuthi bona bangazi umuntu e-time course abantu ngabaphume sibili abanemibhobho ezindlini ngabancedise sibili ngoba lapha singalahlekelwa yimpilo kakhulu.
Ukusilela kwempupho elizweni kuyaqhubekela phambili njalo abagaya umumbu bathi sebequqa ukuzithengela amabele kwamanye amazwe ngoba abawathenjiswa nguhulumende alentengo enganeno kawabatholi.
Isizathu yokuthi umumbu uvele kawusatholakali kawufinyeleli kulaba abagayayo. Uhulumende kazange wakhuluma iqiniso umnyaka wonke lo odlulileyo ukuthi atshela abantu ukuthi lo nyaka kuzaba yindlala, awukho umumbu oweneleyo ukuthi abantu babe nempuphu.
Kubikwa sokusilela imbhida yetshomoliya le-rep edolobheni lakobulawayo ngenxa yokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abochekecha begolide abalobudlwangudlwangu besazakala ngelokuthi ngamashurugwi babikwa sebefinyelele emadolobheni afana lakobulawayo laseHarare lapho abenza umkhuba wabo wokuhlukuluza uZulu. Izolo babikwa behlasele omunye usomabhizimusi othengisa igolide elokitshini le-Country Park kobulawayo, bamlimaza qede bamthathele impahla yakhe. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe abangafakaza ngalolu daba kodwa sisadingisisa imininingwane. EHarare babikwa behlasele imizi yeKambuzuma le-Lokinva kuyona le iviki. Kulomfanekiso kamabonakude osusabalele enkundleni zokuxhumana ebulenjini otshengisa amashurugwi la ehlome ngenkemba amahloko lezingqamu, omunye ephethe isiquma segolide bejabula benatha utshwala bememeza besazisa uZulu ukuthi yibo ababusayo njalo bazakuba bekhona ngomnyaka ka-2030. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lelunga ledale lePhalamende elimela iSouthton ebalisa iLokinva esike yahlaselwa ngamashurugwi la ukuze sizwe okunengi ngodaba lolo.
Yikho sibili bakhona sibili khonapha eHarare sokwenzakala eKambuzuma kathathu eLokinva lapha kwayenzakala kanye. Kulomuntu odinisa igasi lapha eKambuzuma lapha abahambe endlini bayagqekeza endlini yakhe bashaye emtshayile bathatha ithi about 3,000. So ngakuthi omunye lwayo othe olamaroli o-operate eseKambuzuma kungale kodwa sihlale seLokinva kukhotiwe siyami bathetha imali laye bamngenela eLokinva bamtshaya. Bayabanjwa abantu laba. Amapolisa nxa bangathiwa khona babambe abantu bayahamba sibili kodwa nxa bangathiwa bayekele bayayekela but baye bekwazi ukuthi khona izigange lezi ngobani. Ngiyacela sibili kubantu lapha abahlala eKambuzuma noKinva eyayihlunze lapha eduzane ukuthi khona bangazi umuntu e-time course abantu ngabaphume sibili abanemibhobho ezindlini ngabancedise sibili ngoba lapha singalahlekelwa yimpilo kakhulu.
Kungani abantu besithi yibo labana bemgodi ayisibo nje amasela amahlayana?
Uyabona into eyenzakalayo ukuthi laba abantu kumanathingele kuma-mines lapha sebebanjwa. So abantu laba kade sebejayele ukuthi khona bathole izimali eziningi kakhulu. Yikho sebengena emadorobheni bedinga lezo zimali ngoba ngabantu basebejayele ukubamba imali. Kodwa soze ngiyala ukuthi khona lezi ganje ezikwazi ukuthi khona eHarare lapha ngokuzibani ohamba le mali ule business endaweni yenje kangali ukuthi kungayenzakala. Kodwa abantu laba nje kuma-mine lapha akusangeneki. So kunzima bayabanjwa on a daily basis. So iko sebuya lapha eMthatha.
Manje lo waqhekezwayo kweyakho iconstituency waluthola yini usizo njalo babanjwa labo abayenza lokho labuthathelwayo wakuthola njalo.
Obakhathesa bakabanjwa laba bantu but satshela amapolisa ukuthi kona yikho osokwenzakele la. So siyazama sibili ukuthi kona sibone ukuthi kona abantu bancedisane. Omakhelwane lapha bangeza umuntu ihlaba umkhosi kanti wedzaneni. Singabamba umuntu siyomthatha emapoliseni. Singayekeli umuntu lo esiyenza lokhu akwenza ngoba impilo yethu iyayiyi-right kakhulu into ofuze siyigcine jealously. Kunabantwana abalalezindlini so kufuze sibone ukuthi kona sigcine izindawo zethu.
Siyabona ukuthi iningi ligcina imali endlini. Kungabe kuyikho yini okubangela ukuthi laba bantu bebahlasele njalo babe bezwe ngobani?
Ukubona kwami laba bantu yabe le information ekwanileyo ngoba lapho abachaya khona baphumayele imali. Okutsho ukuthi kona izisebenzi ezamakampani wona lawo ngokungaholi kuhle ababuyeza ukuthi kona bala bayathatha bayathona bebambe i-US dollar inyanga iphela sepuya ibhondi. Bagcina sebengabantu abafrustrated sebepipa amasela la ukuthi hambani lethatha imali. Ngathatha yabe umpha lapho yikho engikubonayo mina ukuthi kona yiyo into eyenzakalayo la.
Kodwa ubona kusiba ngcono yini kusasa kumbe udubo lolu lungamemetheka?
Abantu bangancedisana abantu abasuze bakuyenze khonokho but abantu bangayekelelana ukuthi kona namhla kukozibani kasithuleni kuyayaba lokho kusenzakala nawe oyabe uthuli kuza kubamba. So into ekhona ukuthi sihle sibaye sithengise ukuthi kona lapha akuyenzwa into leyo. Ama-constituency la esiwakhokhelayo lama-meeting ezizawayenza sabe sitshela abantu sibile ukuthi vele lingayekeli isela kumbe lisela lokubamba inkukhu kumbe lisela lokuthatha amafoni chayani sibili liyochiya amapoliseni. Kwavela afuni lokuthi umuntu ajayele into yena leyo kabahambe kona ngane abatrenelwa khona kona wona washababi kwangane abatrenelwa khona ekwekwe bayeza khonokho ababuyeza bekhona ngane ngapha asibafuni.
Hello ke ngumnumzana Peter Moyo ummeli weSouthern edalele eParliamente engowebandla leMDC ubexoxa icingweni leStudio 7 eseHarare. Ukusilela kwempupho elizweni kuyaqhubeka njalo abagaya umumbu bathi sebeqoqa ukuzithengela amabele kwamanye amazwe ngoba abawathenjiswa nguhulumende ngentengo enganeno kawabatholi. Impupho iqale ukuswelakala ngolwezi nyakenye kulandela ukwehliswa kwentengo yayo nguhulumende esithi uzahlawula amankampani ayicholayo indleko zokuyehlisa. Uhulumende waphinda wathembisa njalo ukuthengisela abagayayo umumbu ngemali ephansi. Kodwa isiphathamandla senye inkampani yempuphu sitshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uyehluleka ukugcwalisa isithembiso sakhe. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Kayikho emakhaya, kayikho edolobheni, kayikho ezitolo ezinkulu, ayikho kwezincane. Isizathu yokuthi umumbu vele kawusatholakali kawufinyeleli kulaba abagayayo. Uhulumende kazange wakhuluma iqiniso umnyaka wonke lo odlulileyo ukuthi atshele abantu ukuthi lo nyaka kuzaba yindlala. Awukho umumbu oweneleyo ukuthi abantu babe nempuphu inyanga lezi ezilandelayo. Kanti-ke futhi nxa kuvele impuphu isihluphe kumanje sekuphela amabele kunje izulu lona lingekho kusho ukuthi kusiyaphambili kuzaphela abantu kuzaba lusizo olumangalisayo.
Udubo olukhona lapha lungaba lungolokusilela kwemali njengoba sikwazi ukuthi izikhwama zikahulumende zibhobokile yini kumbe ikuswela lapho angathenga khona umumbu njengoba sikwazi ukuthi indlala ibhahile emazweni amaningi e-Africa.
Ayiswelakali impuphu emhlabeni wonke jikelele. Nxa ufuna amabele kawuwadingi nje kuphela kube umakhelwane angamana kuye ngomkhumbi. Ungakhangela imkhumbi ekhona lapha emhlabeni mkhulu okunye okumangalisayo iyabuya ithwele amabele amaningi kakhulu. uyadula ukwasusa khatshana kodwa awungeke ushelwe ngabantu ukuthi wena ngilinde achiphileyo ngoba phela nanku eZambia bayatsho ukuthi hayi lo nyaka ngeke sizithengise ngoba lathi sikhangelele ukuthi sibe nalokho okusalayo njengoba indlala inkulu kangaka eMozambique kunjalo kwelasezansi South Africa kunjalo uzakhumbula ukuthi usizi lo lesikilo kayithulo lomnyaka nje wona lokuphela lusizi olusuka lokhe uhulumende lo khona engene wafica kulamabele agcinwayo ama-GMP iziphala zakhona zahlala egcina amabele elinde isikhathi lapho izulu labe lingekho elinde lapho kuyabe kulendlala khona ukuthi abantu bani bayathatha amabele lana bayathengisa bafaka izimali ephoketini okuhlupha kathesi ukuthi kayikho yona imali izikhwama zibhokile njengoba kusitsho yokuthi kuthengwe lawo mabele ezelizweni abantu bahle kusho khona ukuthi indlala izaba nkulu kakhulu okwedlula lokho abantu kade bekukhangelele
kuyini ongakukhuthaza uhulumende njengoba kulendlala engaka
uhulumende kumele aphungule izindleko zakhe ezintweni ezingalethi ukudla ebantwini imali ikhona elizweni kodwa isetshenziswa ezintweni ezingalethi inguquko ezingahambisa abantwana esikolo ezingathengi impuphu ezingathengi ukudla kumele aphungule ke lezo ndleko akwazi ukuthi ngaleyo mali azabe seyizuzile kunye le mali azayonga nxa ngabe ngalwa lobugebengu i-corruption igcineke imali akwazi ukuyathenga amabele ngokuba njengoba nje kungu-January kunje izulu lingekho ukhumbula ukuthi isivuno esizaba khona siyaba kumnyakozayo sekudlula uJanuwari sokufika April labo May kusho khona ukuthi silenyanga ezingu-15 kumbe 16 lapho khona siyabe singelakudla nxa engazange wonga imali wathenga ukudla kusho ukuthi abantu bazabulawa indlala okwesibili kumele akhulume iqiniso kulabacela kibo ukuze balethe lokho kudla okweneleyo ngoba izikhathi eziningi batshela abantu bangaphandle ukuthi hhayi abantu abalambile eyi-3 million kuphela laba abanye abangu-12 million bayasutha kababeke kucace ukuthi edolobheni lasemakhaya lo nyaka kula kudla komdala lomncane ukudla kuyadingeka kuye wonke umuntu
lo-ke ngumnumzana efidlela ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba kodwa umphathintambo kahulumende obona ngezamafekitali unkosikazi Sekayizenza utshele iphephandaba le-Herald ukuthi umumo uza kuba ngcono ngoba uhulumende usethethe amanyathelo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lithi uxolo iphephandaba le-Chronicle lithi sokusilela imbida yetshomoliya le-rap edolobheni lakobulawayo ngenxa yokusilela kwamanzi lokhu sokubangele ukuthi intengo yekhabishi iqonge eyodwa isiqala ku-$25 iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi umongameli Emerson Mnangagwa ukhanya esesaba ukuthathelwa isikhundla sakhe yikho esechiye ikhefu waya emsebenzini selokhu wazisa ukuthi ikhefu usethethe ikhefu uMnangagwa usebonakele kathathu emphakathini esebenza okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumilayezelo elisithumele yona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela abalaleli lithumele imilayezelo emfitshane 2 minutes kumbe less ngoba ingaba mide kakhulu siyehluleka ukuthi sidlale yonke njalo lingathuki siyacela abalaleli siyabonga
ninjani ba studio basabazi ba studio 7 hayi thina siyaphila loba silaya indlala mina ngeke ngizishi igama kangawo kodwa sikhuluma ngilapha eSouth Africa nami balele indlala kwelakithi khona mina into engimangazayo ngelizwe lakithi into eyodwa mangaliswayo ukuthi labo nkomo laba bezanu PF babhizi basekhendane ZANU-PF bekwazi ukuthi ZANU-PF since 1980 iyadivusa. Ayikho into ke yayilungisa ngaphandle kokubulala ilizwe from 30 something years ilekhi liqeda. Kodwa namhlanje leke kuthiwa ilizwe lifuna ukulungiswa eZANU-PF. Ilizwe lifuna ukulungiswa eZANU-PF. Izalilungisa nini leli lizwe ngoba ayikazi yabusa ngentando yabantu ZANU-PF. Izibusa ukuzifaka. That's why mina ngakwesithi yena 2030 uzabe khona ngoba abantu uzabe zifakile nakafakwa vele. Abafakwe bazanu-PF ngabantu abavotayo bazifaka ukuvota nje uphoko wezizaba nje ukudlulisa kodwa zayevale basebezifakile kudala njalo lokho ukuthi yena ethi yena yawina kliye iZANU-PF ngoba iMTC yazama ukuhamba ecourt efika ecourt ngale yaphuma kliye akulazo ukliye la vele icourt yayikhona vele ngeZANU-PF yonke into iZANU-PF ngoba vele ibadlela ubusayo baphanana izimali bayakhulumisana ngavele yenze lokho kuyaba kuphi so ufanele uhambe so batshelane into abafuna ukuyenza so kuyini ongenzeka akula akulongenzeka. Mnakakho akazange athathe umbuso kumgaba ukuthi ufuna ukuzolungisilizwa, wathatha umbuso ukuthi ufuna ukuzocatshela amacala akhe. Akulalizwa zalungiswa ngoba iZANU-PF yalo mkhuhlane omubi yazijeka itona idla ebantwini. Mina sazi i-government kuyiyeni kabantu ukudla kodwa yena idla ebantwini. Iyadinga indlela zokuthi abantu ingabathathela njani imali yamanye amazwe ukuze baphile. Kakhe sibakhuphula ama-passport besenze ukuthi bathole imali yamanye amazwe. Abantu abasebenza ngaphandle basitshela ukuthi $318 abanganayo labo leyo mali. Thina sisebenzisa amabhondi eZimbabwe. Angathi lelo dola lakhona bafuna lilandwe ngubani e-America. Yona i-government isehliwe ukuyalithatha. Angathi funa ndobani ukungasebenzisa ingqondo. Bangimangalisa laba bantu beZANU-PF. Vele balanda ukuzozidlela nje kuphela abahlali balungisela abantu abakwimpilo baze bafele khona babe sebephuma. Lokho tshona betshela amanga, betshela abantu amanga, abantu beZANU-PF betshela abantu amanga befevana ngento engekho bebadla sihlahla abantu sonke esifanayo. Kusokuthi bayisekhendi ZANU-PF bebona ilanga amanga. UNkulunkulu uzabatshaya ngolunye uswazi kwelilanga ebunzima kabi nxa bengakwazi. Kwakunanzelwe into yakho ukuthi umuntu kaphile kuze bona phakathi nje ilanga lokufa lwaziwe. Uzalokhu sifu semangeni, asathi uzaphenda ukuthini. Asathi uzaphenda ukuthini enkosini ma usufele emandleni okubhiza ukukhuluma amanga okuphela. Siyabonga.
Ninjani msakazi wami omhle? Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu. Ngokuzalwa ngizalwa eNkayi. Esigabeni esithiwa iGoli. Msakazi wami mina ngilapha eGoli. Into esilungisisa ubuhlungu ukuthi imfanelo zabantwana esikolweni umbekathi ezingathi umntwana esikolo ngizithumelile ngayenza yonke into kodwa sokubuhlungu kimi ukuthi ngiyenzele ngoba umntwana akuthiwa kafundi uyahamba esikolweni fike ehlala ngibe sengizibuza ukuthi yini ezayenzakala ngekusasa lakhe ma ehleli ekhaya engafundi ukuzofisa ukuthi ngabe kuthiwa uyabuya lapha eGoli ezofunda-ke kodwa kusokuhlupha ukuthi amaphepha asinawo njalo ngazofisa ukuthi uyamlungisela ipassport ipassport yakhona isidula sokumele ukuthatha isikhathi kuthiwa foreign what efunakalayo sokufunakala ama-usa ma ungaphandle kudingakala into eziningi ongekuziqondisisa ukuthi kanti manje uzoyenza kanjani ukuthi uzothathisa umntwana laye kwanisa ukuthi azofuna ngoba iZimbabwe sasuswa imisebenzi ingasekho nabantu abesekumele belandele sokulandela izikolo-ke manje sokuphela kwasani okutshengisa ukuthi akusinto kodwa uhulumende wakhona ukuthi sibuye ekhaya sizolungisa ulilungisa njani ilizwe ungafika uhlale phansi ukukhuluma ngomlomo engakulaleli ukuthi ulungise ilizwe esehluleka khona ukulayelela abakhona pho thina esingaphambi ma singabuya anti kuyathiwa singamahlongandlebe sifune sitshaya sibuyela futhi lapho esibuye evela khona.
Salibonani bantu be-Studio 7, siyathaba ngokusakaza kwenu okwenza sazi izinto zonke ezenzakalayo emhlabeni. Bakithi sesikhathele, sesizwile ngohulumende lwesilayo kaMnangagwa, uhulumende loncindezelo kangaka, uhulumende ongafuni intuthuko elizweni, okuncindezela abantu ngokufuna ukuthi asuthe yena le muli yakhe labanye bakhe abusa labo. Khathesi siyabona besalela i-MDC ukuthi yenze umhlangano, bayakwazi ukuthi uChamisa uzatshela abantu iqiniso ngoba behlezi bekhuluma amanga insuku zonke kutshelwa abantu amanga into engekho into esegcekeni ukuthi bakhuluma amanga kulogawula wabo lo ohlezi ekhuluma amanga insuku zonke ekhuluma into ezixunula abantu amalanga wonke ngoba yena uyasutha ufica ukuthi thina siyakholisa nxa sibukela yena ehlezi kuhle esutha le muli yakhe thina le muli zethu sihlupheka kangaka siyadubeka kuleli lizwe siyadubeka sibili sakwazi ukuthi senzeni sesithi inkosi bantu ngaye yasizwela ngoba unkulunkulu yena kehlulwa lutho siyakunikela konke kuye bakithi hhayi sesikhathele ngomnanga kwa le thimu yakhe asebenza la eyabancindezeli sesidubekile sisakwalo ukuthi senze njani
le vuka njani sisakazi omuhle kanye labalaleli besitudio 7 okhulumayo ngumfakankomo elubhane lapha mina bengilesicelo lapha sokuthi kanti kunganjani ukuthi ustudio 7 akasidingele inamba zakhe umnango wakhe uqobo akhulume kwezinye zenhlelo ze-studio 7 mhlawumbe akaphendule eminye imibuzo emlutshwana mayelana lokuphatheka kwezimbabwe obuya ngoba usezimbabwe atsho yena ukuthi kathi yini emehlulayo kahle kahle njengomongameli kumbe mhlawumbe kwezinye izizathu angazifaka mhlawumbe sizwe ngayo uqobo lwakhe ayobona sibe sisizwa ngabogawula ukuthi umnankagwakunje sifuna ukuzwa ngayo uqobo nxa kungaba le ndlela ukubana akhulumisane lo zulu mathupha mhlawumbe kungabe ngcono ngoba kwesinye isikhathi selonke sicabangele ezinye izinto sisizwa ngelikabathi kanti mhlawumbe iqiniso ulalo umnankagwa sicela ukubana sithole ukubana iinumber zakhe sikhulumisane layo emathupha nxa kungabe kusenzeka ngiyabonga
ye lawo-ke yiwo amazwi abalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp siyabonga ethe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele-Greece lithi lizavimba isivumelwano esingenziwa phakathi kwele-Libya lomanyano we-European Union nxa kungakhulunywanga ngodaba lolwandle olusetshenziswa ngabafuna ukuya emazweni awe-Europe okungekho emthethweni ucwaningo olwenziwe yi-commission ye-United Nations Commission of Inquiry on Syria luveze ucuku olwenziwa ebantwaneni be-Syria nguhulumende wele-Syria idale le-Senate liyemelika liqale ukuthonisa umongameli Donald Trump izolo ngokusungula imicimbi egoqela ukufungiswa kukamahloli uChief Justice John Roberts lamalunga edale le-Senate. Lokhu ngokwesithathu kumbali yelizwe lemelika ukuthi idale le-Senate lihlale phansi lithonise umongameli ngenhloso yokumsusa esihlalweni. Lokhu kwenzakala ukhetho lwebandla lama-Democrats lokukhetha ozamela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli welizwe ekupheleni komnyaka wonalo soluseduzane. Ukuhlaziya udaba lomjaho wama-Democrats sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Umjaho lo osuse usuphambili sebele kakhulu sakukhanya ukuthi lapha ngobani asebe ngoba ikhona futhi umamalwana la izolo uphumile kuleli hlandla ya umamalwana ngiyalibala igama lakhe anti bebebabili oma besebebabili omama ngathi besebebathatha ezokuthi omunye wabo uphumile ya so kukhanya sakukwelinye ibanga la okukhanya ukuthi ezigijima phambili yiziphi
okokuthi ubona njani amathuba kaBiden nxa sikhangela ukubana uSanders laye bathi ungani uyasondela
ya sizabona khona futhi uBiden ukuthi hhayi hle wavele waxolosha kusesele kumbe ukuthi wayevele njengoba umongameli ka-Obama u-vice president ka-Obama so engathi thina sikhe ngesikhiwo le-advantage but asazi ke futhi ngo Ben Sanders ngoba ukuthi angaphinda azame ukuthi amnyathele esithendeni asazi kodwa kuBiden hayi khanya nguyo osaqhamile
labo ke abalemali eningi abuthiwa ngamabhiliyoneya ngesilungu ubona belamathuba na njengoba sisizwa ukuthi yibo abasebenzise imali eningi kakhulu yokukhankasa ngama-adverts
sengingawona ekasteya lotho usteya ya angingawabona amanye Bloomberg angiphindanga ngazwa ngaye ukuthi umkhankaso wakhe omenjani kodwa asazi ukuthi engxenye abantu futhi laba kabakazi bebengakabi bengangeni kakhulu ukuthi bazinikele ukuthi bacabangise ngokhetho kodwa-ke ngiyabona sokusiya liningi la iningi lethu lathi siyaqalisa ukuthi sizindle ngokuthi kade ozamela ilizwe ngubani.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ebesixoxa laye ecingweni ekhonapha edolobheni le-Ohio eMelika. Ingoma kaBerita esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ye lingakhohlwa ukubana silalo olunye njalo uhlelo ntambama ngo-7:30 lingasithinta njalo ekuseni ngomvulo ye ngomgqibelo langesonto hayi ekuseni asikho sikhona ntambama ngo-7:30 olifisela impela viki enhle elethukela igama nguChris Gande.